abantu bafuna ukuthi basebenzise i-cash kakhulu. Bafuna ukuthi basebenzise ezinye izindlela ezokuthenga ngazo ezinjengama-cards lani ngoba kuyadura. So i-economy yethu ibona njengani izaba lodubo kakhulu ukwedlula amanye ama-economy.
Siyabona ukubana bakhona abakhala ngokuthi ukuyathatha imali ema-ATM kuyabadulela, kuyabadlela imali. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngodaba lwama-ATM?
Usuka lukhulu we-Reserve Bank usephume njalo esitsho ukuthi ama-bank indlela yawo eyokuthi babe le mali eyokuthi bona bafuna ukuthi bacharge abantu ama-withdraw fees amaningi, benganiki abantu ama-interest kuma-accounts abo, becharge abantu ukuthi basebenzise izinsurance izimali eziningi. Yikho osokwenza ukuthi abantu bazigcinele i-cash ezindlini lasesikhwameni. So ubona njengani kumele ama-banks aqalise ukuthi akhangele ukuthi bengenza njani ukuthi ba-reduce ama-fees abo abathajayo kuma-withdrawals kumbe kuma-point of sale purchases ukuze abantu babe lethemba elokuthi basebenzise ama-banks. Kathesa abantu basebenzise i-cash ngoba kuthiphile ukuthi ube ne-cash yakho. Nxa ufuna ukuthenga laphana ungathenga into ye-50 cents bayakuchaja $2. Nxa ufuna ukudraw imali bayakuchaja $3. Izimali ezinjengalezo kwi-economy leyo izimali eziningi kakhulu.
Kanti vele yona imali ingaphi, iye ngaphi ukuze kube lo dubo lonolo?
Okwenzakaleyo ukuthi i-RBZ yama ukuncedisa ama-banks kuma-foreign currency accounts awo. So ama-banks sebenzisa izimali zabo ukufunda kuthiwa ngama-nostro accounts. Ukuthi bakwanise ukuthi babe lezi mali kuma-foreign currency accounts ama-banks.